abaku VOA indebele
livuka njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungamile Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani.
Ikomishini ebona nezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa, okuyinto ethi kumele iphenywe ngamapolisa.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament kodwa kuSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6 kwabahlanu noma bayisithupha mbona bafikile eSenate.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDC linelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumashumi amane lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumashumi amane lasithupha 46. Ngoba phakathi kwabazinkulungwane phose ezimbili abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,589. Asebefile bona balokhu bebane kuthi asebesindile balitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 324,489 njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ithi uphenyo esilwenzile luveza sobala ukuthi ngempela iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa umeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye loNetsai Marova bathunjwa bahlukuluzwa kakubi ngendlela ehlisa isithunzi. Embikweni wethu leizolo ntambama iZimbabwe Human Rights Commission ichothoze amapolisa isithi kumele achiyane lokwephula amalungelo oluntu njalo ithe kumele adingisise udaba lolu kabanzi ukuze kubotshwe labo abathumba abathathu laba. Ikomishini le ithe okwenzakala kumamombe labanye bakhe yikwephula amalungelo abo kanye lesisekelo sombuso. Yengeze yathi kwakungamelanga bahlukuluzwe lanxa bengabe bephula umthetho ngokutshengisela ngesikhathi iningi likhuthazwa ukuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomishini le ithe kumele idale lePhalamende liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe bethe bahlukuluzwa ngabezomvikela. Ithe njalo kumele uhulumende asayine umthetho wamazwe omhlaba onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-UN Convention Against Torture. Umbiko walikomishini uza ngesikhathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe esithi selaye usikomiti wamapholisa ukuthi aphenye udaba lolu kabanzi. Uza njalo ngesikhathi ezinye iziphathamandla zikahulumende zisala ukuthi uMamombe labanye bakhe bathathwa ezandleni zamapholisa. Aye babophile bayatshaywa njalo badlwengulwa ngabantu ababehlomile. Bathi njalo badliswa ingcekeza yomuntu banathiswa lomchemo. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission lo sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela madumafuzwayo.
Yeah, I think i-report le CCE imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yakoJoana Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumente and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba amapholisa donse siyalikhuluma wawo, abaJoana baphuma ngale labo bekhuluma wawo. So yoni izabuye phakathi laphakathi iyeza siphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bathaka kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe liqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Amapholisa angaqinisa ukudingisisa kwawo sokulandela inkuthazo yale commission.
Okokuthi amapholisa adingisa sise athole okuningi ngendaba le ikonziwa ngoba already siyabona ukuthi amapholisa alesandla endabeni le ngoba abantu laba bathathwa ngamapholisa ku-roadblock imota yabo itholakala emapholiseni. So amapholisa kwazise ukuthi bona bazi-investigate futhi okuyitheza ukuthi yinto enzima plus iminyaka yonke le eminingi eyadlulayo okulabantu ababdakthwayo abayenziwayo indaba zangona ziphelela khonapho ukuthini amapholisa aza-investigate akaze kube le-investigation eyaphumayo yatho ukuthi executive hamba njalo kubo bonke uyele muva kono kubona bayana ulandela oTsamaro ulandela oGonyeti ulandela oMagombeyi usaza khona ngapha labo bonke abanye beminyaka neminyaka yadlulayo i-issue yangikhona iphelele ukuthi amapholisa aza-investigator and ungathi amapholisa aza-investigator kugcina khona lapha ama-investigations angikhona abuyi. So angiboni ukuthi into ezancele izaphumelela le emapholiseni.
Uyavumelana yini lokumonyethwe lugwalo lolu olwethulwe yi-commission le ukuthi ngempela abathathu laba bahluku njalo konke khonoko abakukhulumayo kungabe kuliqiniso njengoba sibona abanye besithi mhlawumbe yikuzenzisa nje.
Indaba le iqalise ekuqaliseni inzima ukuthi umuntu angayithatha ithini ngoba kuyindaba le politiki phakathi kunokudonselana kusiyale kusiyale but nge-report esiphumile le eZimbabwe Human Rights Commission mina ngiyavumelana layo. Indaba bayibeka icace exactly isisivulela amehlo sonke ukuthi ukuthi omama laba yiyo kanye into eyenzakala kubo le. So and ayilasi zathu iZimbabwe Human Rights Commission eyokuthi ikhuluma amanga ngoba i-commission enkulu ku-human rights eZimbabwe esiyithembile xa yona ingakhuluma amanga izabe sithi ilizwe lisanga. So ayilasi zathu sokuthi itshele ilizwe amanga. Ngakho mina ngiyathemba ukuthi lokho abakubhaleleyo yikho kanye okwenzakalayo kubo mama laba. Omama laba badlwengulwa baphathwa kubi kakhulu osokukhulu ukuthi kudingiswe ukuthi beqede uthathwa ngamapholisi. Amapholisa abasanga umuntu abathathayo ngubani wabasanga yiko sokumele kudingise but ukuthi badlengulwa bayenziwane zonke izinto ezilihlazo esilibonayo sesizibalala ku-Human Rights Commission report. Mina ngiyazivuma kasibili ngiyazithenga omama laba balimazwa kakhulu.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi iqembu leZANU PF likubone kungamanga lokho okwenzakeleyo. Iqiniso yikuthi kwenzakele bathunjiwe omama bayatshaywa bayakwa kwenziwa zonke lezi zinto abazibalayo. Izanu PF ilandula yonke into, kiyo kungamanga ukuthi kwakuba legugurawundi, ukuthi kwakwafa abantu, kuyo kungamanga ukuthi izwe lidilikile, izinto ziyadula, umnotho kawusekho, kungamanga ukuthi imigwaqo igcwele amagodi, izikolo kazisebenzi kahle, izibhedlela zisebenzi kahle, kiyo kungamanga ukuthi siphakathi kosizi, siphakathi kwendlala njengelizwe, kungamanga konke lokho. Soke kakumangalisa ukuthi balandule layo nale ngokuba babusa ngokulandula yonke into esegcekeni. Okusegcekeni ukuthi bahlukunyeziwe, baphathwe kabo mama, into engamukelekanga emhlabeni yonale.
Amapolisa ubona eluphenya kuhle yini lolu daba kuphuma iqiniso njengokukhuthaza kwekomishinile?
Akulalutho oluzakwenziwa ngamapolisa, azadlala nje bhodabhode athi sesiqedile kasitholanga cala, akakula muntu olecala. Asikhangelelanga ukuthi amapolisa esesihlalelayo iminyaka engaka ngikhona engenza into entsha namhlanje. Yebo kambe iZimbabwe Human Rights Commission konke ethi kwenziwe kufanele kwenziwe ngokuba iconstitution yelizwe ithi lokho eyabe sithi kwenziwe kumele kwenziwe. Kodwa siyakwazi nje ukuthi amapolisa azabhodabhoda, abambe lokhana yekele, abambe lokhana yekele. Angithi yibo vele abasolelwa ukuthi benze wona lamanyala lawa ukulinyazwa kwabantu. Lanxa ngabe kungama-CIO kumbe kuyi-army kuyabe kufanana, akulanto abazayenza ukuthi bacwaningisise baphume lalokho okwenzakeleyo okuliqiniso. Bazadlala ngabantu nje. Kodwa ke hayi, iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukuthi ithi kabakuhlole lokho.
Ikomishini le ithi idale lePhalamende kumele liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela. Uthini ngalokho?
Emazweni wonke ahlonipha amalungelo abantu kuba logatsha oluyilo olwelusa laba abaphethe izikhali abalamandla okubopha amapolisa intelligence le-army. Akulandlela yokuthi kuthiwe bona bazazelusa bathi beyibo abatshaya abantu ubuye ekhalaza kibo. Uthi ungahlutshwa ngamapolisa ubuye eripota emapoliseni, uhlutshwe i-army eripota ku-army, uhlutshwe ngama-CIO eripota kuma-CIO. Akulanto esebenzayo njengaleyo, ukudlala nje. Ngakho-ke ungakhangela e-South Africa komakhelwane lapha bale-IPD ekhangela ukuthi amapolisa asebenza kahle ngendlela efaneleyo, ukuthi nxa ngabula esikhalazo uyebika kiyo ibe yiye investigator amapolisa. Amapolisa lamasosha lama-CIO angeke bazi investigate, kuyabe kuyikudlala lokho. Ngakho ke Human Rights Commission iqondile ukuthi kumele kwathi ugatsha oluzimeleyo owabantu abazakhalaza khona lube yilo lwalusa ukusebenza kwalaba abaphethe izikhali, amapolisa, ama-CIO le-army.
Ithi njalo ikomishini le uhulumende kumele asayine umthetho we-United Nations onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-Convention Against Torture. Ubona kusenzeka lokho?
Angeke uhulumende weZimbabwe ayisayine i-Convention Against Torture. Uphila ngetorture, udla ngetorture, uhlezi esihlalweni ngetorture. Kudala kwakhulunywa ngale ndaba ukuthi ayisayine selokhu yaba khona i-Convention Against Torture ukuthi kangene uhulumende weZimbabwe avikele amalungelo abantu. Khona nguhulumende onjani ozacelwe ukuthi ayekele ukuthotha abantu abayizizalwane zelizwe lakhe? Into engaqondanga le. Kodwa nje iyakhuluma iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukusho kanjalo, kodwa kabasoze bakwenze ngokuba impilo yabo yonke baphila ngokuthotha abantu. Lanxa bengavuka bewusayinile lelo umthetho, leyo Convention Against Torture, angeke bayilandele nje wavele bengalandeli iconstitution yeZimbabwe, bengalandeli imithetho yeZimbabwe. Vele nxa kungela rule of law elizweni, ungaze usayine imithetho yomhlaba, kuza vele futhi kube lawless kunjalo, wenze umathanda ungayilandeli leyo Convention Against Torture.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDCT lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edale lePhalamende. Lolu daba belumele luthethwe ngomvulo kodwa lwasuka lwadluliselwa phambili. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance amane ngumkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe kumaviki amabili edluleyo. EMDC Alliance yasola kakhulu lokho isithi uMakhube kalalo ilungelo lokuxotshisa amalunga ayo eParliamente. Yasinquma ukuthi sizakhalala ukwenza yonke imisebenzi elokwenza laleli dale. Lanxa amalunga eMDC Alliance amaningi engasayi eParliamente, izolo kuhambe ilunga elilodwa unkosikazi Winnie Kankuni, kwathi kudalele Senate kwahamba abayisithupha abagoqela umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi kanye lomnumzana Elias Mutsuri. Bona asebaxotshwa kweMDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phokeni.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament, kodwa kuSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6, abahlanu noma abayisithupha mbona bafikile eSenate. Kutsho ukuthi-ke i-National Council izohlala-ke ikwazi ukuthi responde kanjani. Angithi ikhulumile nabo ukuthi hayi wozani eParliament, uma lingaze eParliament sizolirikhola. Kutsho ukuthi sebevunile ukuthi hayi abanandaba bangarikhola. So uzobona ukuthi i-National Council yathi ikhuluma yathi izobheka each case on its merit, case by case basis, ngoba ezithila sikwazi ukuthi okwenza bangafiki kuyini, abanye bangaba nama-reasons avalid. So sisalinde lokho nje sizohlala sifola up sizwe ukuthi inkinga ingabe ibe kuphi.
Kodwa sizwa kuthiwa umthethwandaba uthe wona udaba lolu olokurikholwa kwamalunga edale leParliamente kalumiswe kusahluzwa indaba le isikhalazo salethwa emthethwandaba ngabe bandla labo uChamisa.
Isinqumo sokuthi sifima kwamarecords ithethwe yithi ngoba sithe hayi siyakwazi sizoyiwina le ndaba ecourt sizoma ngakho lokho ngoba asikho vindictive ngesilungu. Asikho ukuthi sithi sifuna ukuzwisa abantu ubuhlungu ngokubabisa, hayi sizokuncengisana nabo sibabonise ukuthi kucakatheke kangangani ukuthi basebenzisane nomhlangano wabo.
Khona kuliqiniso na ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe uyakhulumisana lomnumzana Chamisa bendawonye lomnumzana Monzora?
Angazi, kodwa ngabe ngikubhekele ukuthi kuyenzeke lokho ngoba anti uyazi ukuthi umama uKhuphe ngu-acting president, ubaba uChamisa u-national executive member. Kudala sisebenza naye ubaba uChamisa, so kungabe kungamangazi ukuthi sixoxisane naye. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu.
Bona amalunga edale leParliamente akucelela boChamisa akhona yini akhulumisana lani?
Yebo, kodwa phela angithi yabona isonto engisingayikhuluma emsakazweni ngoba kuyasofana nokunegoshetha nge-megaphone. Ye, bakhona bakhulumisana nathi ukuthi ha hayi siyayibona ukuthi indaba le yahamba kabi, kwakungamelanga ukuthi kwenzeke ngendlela okwenzeka ngakhona, manje singayilungisa kanjani ngoba selilonke nje sizama ukuthi sibone ukuthi umhlangano singawuhlanganisa kanjani. Ngokuthi phela umhlangano wena lo ungaze unake manje masihlukene sinje eParliament, even yena uChamisa ma ungaya before the judgment wayengelayo i-one page, yayicitha ibe i-one page, angithi yabona. So manje akukho nto ongayenza, akukho mthetho ongawutshintsha, akukho mthetho ongawufaka, libancane ngabo. So indaba yokwehlukana ayisizi le nto le, kube lokho endleleni esilunga bakubiza ukuthi fragmentation, akusizi konke lokho. Ucathekile ukuthi ma singamathemba aphilisayo sizame ukuthi sihlangane sibhekane negovernment ebusayo, sibone ukuthi singayithathela kanjani ukuthi sifake ama-programs ethu azokwenza ukuthi umphakathi uqhubeke uhleli kahle, ube nenhlalakahle yembala.
Umnumzana Khaliphani Phokeni yisikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulamapholisa ayisikhombisa abotshiweyo eGweru esetheswa icala lokudinga ukufumbathiswa ngabantu ababe bebotshelwe ukwephula imithetho ephathelane lokuvalwa kwelizwe, abagoqela abamabhawa kanye labezitolo. Amapholisa la amiswe emthethwandaba izolo njalo akhululwe ngemali yesibambi. So Inkundla yezimlife.com yona ithi inhlanganiso emela ababalisi ezimta isisole kakhulu imizamo kahulumende yokuvula izikolo. Isithi inyathelo leli lilakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Studio 7, uThulani Ndlovu lapha eGoli.
Abengicela ukubuzwa abathi khona uMakhuphe usihloma kuzano.
Mina kwelami isayidi bengakaboni ngaleyo ndlela. Angazi noma mhlawumbe mina ngilahlekileyo. Usihloma kanjani kuzano? Bathini ngonkomo owasihloma kuzano ilanga libalele? Ngoba unkomo ngendlela embona ngayo kwakuyizaphu. Unkomo kwakuyizaphu wasisa kuzano. Saba yizano from kunkomo.
So uMakhuphe ukuthi usihloma kuzano usihloma ngayiphi indlela? Mhlawumbe bengakhe bathi ukungichazela ngokuthi uMakhuphe mbona nje kuyi-MDCT but bengakezwa ukuthi usihloma kanjani kuzano. Kodwa ngikubona sengathi abantu bayithatha ngokuthi uMakhuphe usihloma kuzano, usihloma kuzano njani? Ngoba mina angazi kumbe nini engirongo.
Bala uPompo bengikhuluma ngenki ayi ngapha emafandeni asilawo imsakazo ama radio ama television ukuba silalele. Mina ngingobhala uPompo asikwazi ukuthi sizabhala njani. Besicela uhulumende sibone iplan isifile ethatha amanyathelo anzima ukuba sibone iplan ukuthi sizabhala njani, ngoba nje ngiwuPompo ninje asikwazi ukuthi sizabhala ndabo press 7 apha khonala sila ama radio noma ekhona ama radio ama data okuthenga ukubhala ku WhatsApp sasingelayo ama imali ngoba data la viviza 10 pound, lale 10 pound zangisingelayo. Ngise plan to mina ngobhala uPomponi ngithatha isiko. Esicela uhulumende sadela amanyathelo.
Ini baphathi inhlelo kwe-Studio 7, ngitsho labalaleli, liyabingelelwa nguNcube. Into ebengizama ukuthi ngiyikhangele lami ngenza i-analysis yami ngedwa lapha yikuthi ungathi uyakhangela le into yama-adaptions. Akuso nto yayizolwa, akuso nto yeviki ephelileyo. Into leyo ungayikhangela from 1980. We lost ama-parents, we lost abangane, we lost so many people. Behamba the same way yona lo kuhamba ngayo uDzamara, layena the same way ade uhambe ngayo amantombazana le. Uma uminister lo sithi labantu bathanda laba bantu benza izinto ngoba befuna uku-attract amazwe angaphetheya, kambe utsho ukuthi bonke laba bantu abanyamalala ngesikhathi segugurahunde babekuthanda yini kumbe bazinyamalalisa labo befuna uku-attract i-attention yabo-America? Ama-bodies abantu wonke la kubobhalakho emgodini, kambe labo utsho ukuthi baziwisele emgodini befuna uku-attract nje kumbe befuna ukungcwalisa ilizwe laseZimbabwe kuyini? Kambe na sikhangele ubabuNkala. Unkala amazwi aba mzola bemthatha amazwi akhulumayo wathi makomrade kathi sokutheli makomrade ukubangwane yini makomrade, kambe uchoti laye wayezithatha uNkala laye wayefuna ukuthi azidisaphise. Kusuka lapho ababanjwayo kumbe abadotshwayo ngobani okwathiwa yibo abaginya uNkala. Le into abake beyinanzelele ngeliswe elikhulu le. Le into yokuthi bahlale befuna ukucatha ngomuno, one day is one day, iqiniso lizavela. Sikhangele even lo mnumzana yenalo umuntu odi wakhona lowo emalangeni okwe wathi impilo yakhe ngozini. Ubesithi impilo yakhe isengozini kubani ethi ucele ukukhulekelwa? Kade esinamhlanje soku-adapta amantombazana laba sokuthiwa ngabantu abathanda izinto zokudlala, ngabantu abathanda ukulingisa, ngabalingisi. Kambe ukhona umuntu ongazilingisa ngokuthi azithatha egangeni ayehluzulwa enzwe sonke lesi sihluko esikhona na? Sengisitsho yena nopresident okhona uphume ngomngcele wasemozambique waphuma lapha sokuyiphansi phezulu ethi impilo yakhe isengozini, ubalekela ama-state agent security. So kathekathela kulapha igembani ledlalwa la. The same minister uthi yena impilo yakho isengozini, ngicela ukukhulekelwa. The same president wayekhona nguye waphuma eliboda jumpa ebaleka esebalekela wona ama-state agent security. Shuwa kodwa kwenzakalani, kuhamba njani? Sicela impendulo sibe kwazi ukuthi kanti okudla abantu vele kuyini. Salahlekelwa izihlobo from ama-1980s, kambe labo ngaba befuna uku-attracta yini amazwe ase-Europe ukuthi bangcolisa ilizwe lasezimbabwe yini? Ngitshele mzimba yonke le egcwele emgodini. yini kambe ngabantu yini bonke laba ababe ngosomahlaya befuna ukulingisa nje ukuthi bagcone izwe leZimbabwe na ngicela impendulo kini la kuye yena lo minister entweni zonke lezi engizibuzayo ngiyabonga
Nani Studio 7 ukhuluma lo mathema lokhulisana mathema njengabroni lapha endaweni okutholise kuphu hayi lockdown isithole senzima lapha indlala isisibulele okunye okumangalisayo ngakho kusana baholisa ukudla abantu balapha banika ukudla thina ama-foreigner sinika ukudla njalo sineproblem enkulu lapha amaphilisi siwathola nzima abanye besithembele besithunyezele emabhasini so amabhuku asilawo lapha ukuthi sikwanise ukuthi sithathe ezibhedlela so kunzima basinika wona la e-1 week 2 weeks athwele nzima emsebenzi sesiphelele imisebenzi thina abanye siyasisebenza singabantu abanye zi-contacting kuvalekile kumnyama phambili asazi ukuthi senzi hanyabonga bo-studio 7 basakazi abahle abasilethela izindaba ezinhle ezimnandi libe losuku oluhle
boge be kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi izikolo zakulelo lizwe ebezivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus zizaqala ukuvulwa ngenyanga ezayo mhlaka 1. Kodwa uthi o-grade 7 labo-grade 12 yibo abazavula kuqala. Ababalisi kumele babe sebebuyelile ezikolo mhlaka 25 kulinyanga. Iziphathamandla zakwele Egypt zona zithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amabili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufunyanwe abantu abaningi kangaka kwele Egypt ngelanga elilodwa belomkhuhlane lo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selikhuphukile laya ku-93,500. Asebebanjwe yilomkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abaphezu kwenkulungwane elamakhulu amahlanu 1,500. Halakithi lelo ugolide ehlabela kamnandi lapho ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. Ngokunjalo likomishini ithi amapholisa kumele aphenye lolu daba kubotshwe labo abenza lokhu. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDCT lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edale lephalamente. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lilokhu likumatshumi amane lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-Fast 6. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.